Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhlaselwa nokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi isizwe abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lile mbono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licoxisane.
Iningi labantu koBulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF izolo.
Sesakuthola nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuwa amasayabizi ngojuti. Kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelane.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esiphezu kwaleso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngo-2008. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu bakoBulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF izolo. Iningi lisekela undiweni kudaba lwentaba yezinduna kuthi abanye bayamsola besithi uququzela izijeziso phezu kweZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izolo uBulawayo wethuswe ukuhlaselwa kukanduna nhlanhla yamangwe khayisa ndiweni koBulawayo bethi kuyazila. Undiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeziso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba eyentabazi Induna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentaba zinduna iqhakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lwemandebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kamashobane. Ngakho ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko kutsho undiweni. Abanye bayamsola ngalamazwi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeziso zenotho kodwa iningi labantu bemandebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa nokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi isizwe abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lile mbono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licoxisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhetshu likaZulu inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu uvumelane loNcube.
Kulusizi lokho kwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonipha njalo uhulumende nalo uhlale sitshela ukuthi yena uyazihlonipha kodwa kwenziweyo ngoba induna ikhulume ngengakufisiyo ukuthi kwenzakale esigabeni sayo bona labo ginya beyikho kwakufunayo bebe sebethumela inswelabo ukubana ziye mbamba asikukhangelelanga eZimbabwe ekhululekileyo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna uNdiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ulengeta lechabi. Sithi ingeta lechabi ngoba recently elombosha izakhamizi ziyalile ukuthi indaba leyana ithengiselwa amaChina ngo-energy umtodi. Azange sizwisane PF iba kumsindo. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso nje. Cayisa igovernment ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabi lama problems elawa esihlangana lawo elizweni kodwa sebemuhlasela ikutshengisela sobala ukuthi impela esibuzwa ngodwayi asibuzwa ngabantu abazinto abayenzayo.
Ilunga lebandla elibusayo ku-Central Committee yezanu PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entabazinduna kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeso zomnotho ethi lapho uphosisile.
Ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yesintabazinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale entabazinduna uqondile esibini. Kodwa lapha mina emburakanta induna yethu isuke yadlulisa ukuthi abesecela enguqwini le politics esebiza into zama-sanctions. Mina bembonakanta induna yethu ngabe idinge indlela yokuhlala phansi yakhulumisana nohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba uNdiweni abe lamandla phezu kwentaba yentabazinduna lesimemezelo sezijeso zomnotho kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe izolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samaNdebele njalo intabazinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza kuzaphazamisa imikhuba lamasiko abo. Ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo anjengebandla ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akula muntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esedlula leso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yePublic Service Commission umnumzana Vincent Wungwe uthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi ngenyanga ezayo. Njalo uthi lesi isinqumo esithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu utshele usithanikile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uNgwe ugcizelela ukwavunyelwana emhlanganweni odluleyo lanxa izisebenzi sezifuna iholo elithe xaxa.
Uchairman we-Public Service Commission mayebika lokho ubecindezela isivumelwano esasivele saba khona ngoJanuwari kusukela ekuthini ngo-April kwakuzakhwezwa imali kathi ke isivumelwano sa Apple sithathwa nje sithathwa phezulu ukuthi uhulumende yena uthi uzavuya njalo akhangele inqolo lezisebenzi zojuni kakusiyonto ke entsha emsivele singayikhangeleli ukuthi thina isiqumbaqumbe kumbe isenze sibe zokukhangelela okutsha. Thina ebesingakukhangelela okutsha ikukhwezwa kwemali kathesi hathi ngojuni njengoba sasijule ukuthi ujuni uzavele abe khatshana.
Likuyini elikukhangeleleyo ukuthi ingqe kuyini elikuphiwa nguhulumende kukhona elakuvumelanayo?
Esasikuvumelene ukuthi sizakhangela ukuthi ukukhwela kwesimo sempahla zeZimbabwe kanye lezinto esizisebenzisayo siyabe sinjalo. Ngakho kwakuza kuthiwa ngoJuni lowo kukhwezwe imali. Kodwa thina esakutshoya nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovulwa amasalabizi ngoJuni, kumele awavuye phose ngenyanga zonke zilandelayo. So okukhona kathesi ngekhona lokuthi uhulumende ke kuye nje wacindezela umkhumbulo wakhe, kazange abuye athathe imkhumbulo sasemphiwe kona thina ukuthi imali ezisebenzi kusathi kuJuni kabe kungasila muntu ophilayo.
Intengo yempahla isikhwelile njalo kuningi okwenzakalayo elizweni lapho abantu bathi imali yabo ayiseneli okuningi. Ubona kuvunyelwana kuhle lapha?
Sesilobele uhulumende ngaphansi kwedale le-APEX le-NJMC ukuthi kalihlangane masinyane edale le-NJMC lihluzisito osokwenzakala. Ngaleyo ndlela-ke okutsho ukuthi uhulumende sesikhangele ukuthi aphendule atsho ukuthi angahlangana lezisebenzi zakhe nini. Okathesi-ke akaphenduli, kodwa thina sesimtshengisele ukuthi lokhuya okukaJuni akuphilisi muntu kuhle. Naye siyakhangela masinyane kathesi ukuthi kuyini esingakwenza masinyane kuncedisa izisebenzi ukuba zibe zisiye emsebenzini ziqinile njalo.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqale uhlelo lokubhalisela ukuvota kulungiselelwa uhlelo lokuquma lokwengezelela ububanzi bezigaba kwezokuvota olwe-delimitation. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC isiqale ukubhalisela ukuvota emizameni yokuqala amalungiselelo ohlelo lokulungisa imingcele yezigaba kukhetho oluzayo luka-2023. Ukomishina weZEC unkosikazi Joyce Letitia Kazembe uchasisa ngalolu hlelo.
Gathesi yutho gathesi silungiselele 2023. Gathesi sesiqala iprocess ukuthi sibe lama boundaries ama constituencies. Kuthi ukuthi sifuna ukuthi abantu ba register ukuthi bavote. Ngoba nxa umuntu nxa sesifaka ama boundaries ama delimitation exercise leyo esikhuluma ngayo, asibali abantu ukuthi kulabantu abanganani constituency. Sibala abantu abarejistayo ukuvota. Inamba lezo yizo ezidetermine ukuthi iconstituency le izabime njani.
Wengeze ethi okwamanje bafuna ukuyadinga usekelo lwedale lephalamende uhlelo lwe-delimitation kungakasungulwa olokubala abantu kulungiselelwa ukhetho kumnyaka ka-2023.
Ngathesi sifuna ukuya eParliament sibacela ukuthi batshintshe the law ukuthi basiphe imvumo yokuthi sihambe siyoyenza i-delimitation. Ngoba i-delimitation lay before it was actually linked to i-census ye-population. Kodwa thina sithi i-census ye-population ese-constituency ngoba i-province is not kasiyo e-determina i-size ye-constituency. Size ye-constituency is determined by registered voters. Yiko thina sifuna ukuthi abase-parliamente labana bayitshintshe the law ukuthi sibe sikwanise ukuthi siqale delimitation.
Ukomishina Kazembe uthembise ukuba baza kuyafika emaphandleni bebhalisela abantu ukuvota.
Emakhaya sizahamba ngale. Last time siregista abantu anti imishini yethu yayihamba from one place to the other place. Sikhole ukuthi nxa sesifika khonapho even soon depending le pressure kumbeni lokuthi abantu bayifuna yini ukuthi sihambe yimsebenzi yemishini leyi sayithengele ukuthi siregiste. I-3,000 imishini esilayo. Even ngathesi so abafuna ukuregista bayahamba kuma-district officers every day Monday to Friday bazabe bevula from 7:45 up to 4:45 bazabe bevulile. So labo abafika i-18 abantwana laba the youth afika 18 bangahamba as soon as they attend 18 bahle bahambe amanye kodwa amanye ama-districts makhulu. So we will work out for definite, you can be sure we will have a situation where we will sizahamba kubantu ukuthi babuye ba register duzane le ndawo abazihlala.
I-commission ye-ZEC isifike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo okubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023 belungiselela ukuqala ukuphawula ububanzi lemingcele yezigaba zokuvota loba nje idale lephalamende lingakabaphi amandla okuqhuba lolu hlelo. Abe-ZEC bazama ukwenqabela ukubalwa kwabantu kulandelwa isisekelo sombuso esidala, ngakho-ke idale lephalamende yilo okumele lilungise leyo mithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo lwe-Live Talk asihluzeni bomama namhla sikhangela inhlupho esibhekane labesifazana elizweni. Thumelani iWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula uhlelo lwakhe lokuphiwa kwabantu bokuza ingwalo zokuhlala ngokusemthethweni eMelika. Olu immigration alupe igama lokuthi iBuild America Visa. Lolu hlelo lungemukelwa lidale leCongress luzahle luvale olomncintiswano weDiversity Immigrant Visa Program olwaziwa kakhulu ngokuthi yi-Green Card Lottery. ELeChina lithi izizalwane zakweleCanada ezibotshwe enyakenye zimiswe phambi komthethwandaba kulelo lizwe ziseteswa icala lokuntshontsha imfihlo yeChina. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngomnyaka ka-2008. Ilizwe libhekane lokudula kwezinto ezimqoka elizwe empilweni kaZulu, ukusilela kwamafutha ezimota lamagetsi kanye lezinye indubo ezijiyeneyo. Isilinganiso sebondi laso sesehle okumangalisayo nxa liqathaniswa ledola leMelika, okubangela ukuthi intengo yezinto iqonge mahlayana nje. Kambe kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lumumo? Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU PF uMnumzana Joseph Chuma lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ah kunzima okwenzakala elizweni lakithi akusela themba ukuthi kuzafa kwalunga ngoba izithembiso ziningi ke esazitholayo esilokhu esizithola kodwa ke umumo uba mubi singakhangela amafutha ezimota sekulesikhathi esidengekho kobulawayo singakhangela amagesi seqalisile ukuhamba 10 hours kumbe okudlulisileyo khona lapho ngelanga okuthi ukuthi izitshebo lokuningi okwakuthengiwe kusemafrijini sokusonakala abantu bengela mali njalo yokuthi bayethenga kambi le indastri yangikhona izasebenza njani ke kungela magesi umumo kawumuhle ngabayavuma abezanu phefu ukuthi sebehlulekile bakithi ngoba abantu sebethole nzima nxa umkhokheli kumele ukhokhele ukuthi abantu baphile ngcono hathi ukuthi abantu baphile nzima ngangizwa abanye sebesithi ah umgabe wathi isinkwa siyi 90 cents kathesi siyi $3.50 ah wathi ipetro yi $1.34 kathesi siyi $3.60 $3.70 yikho ke lokho kuyabe kusitha ukuthi umumo usunzima ebantwini abantu sebeswele abangakwenza sebeswele lapho abangacatha
Babuchuma uyamuzwa ubaba Ndlovu lapha uthi ngali yavuma ukubana selehlulekile lichiye umbuso ngempela selehlulekile yini
umalumami ekumphenduleni ngizamphendula ngiqala ngokukhota iverse eBhayibhelini ungavula u-Second Chronicles chapter 7 verse 14 ngiyakhuluma uNkulunkulu ethi kona ma abantu bami ababizwe ngegama lami ngabe ngazithobisa bakhuleke badinga ubuso bami bathinze ngabezimbi mina Jehova ngizakuzwa ngisezulwini ngizabaxolela izono zabo ngiphelise yomhlaba wabo le vesi ngifakela ukuthi kona ngithi kumali mami labanye sesifikile isikhathi sokubana sidinge ubuso bukaNkulunkulu indlela esihambe nje amagesi bayokushelakala uzeza abanye abantu sesithi izalo phezu khonapho futhi kukanti ke hhayi namanzi aswelakeleyo lo nyaka nge-drought le ikariba kayisiyeli amanzi anelisayo ukujenereta i-power ekuedumele iyanelisa ukubana ngabe amagesi lawo alungiswa so konke lokho engizozibonayo lonke lokho yinto esezifuna ngabe siyadinga ubuso bukankulunkulu kube lokumanyana nokubambana ezweni lakasezimbabwe sike sikhohlwe ngokuthi kona izanupf mdc ngoba izanupf mdc akusho ukuthi nabantu sokumele bele kusho ukuthi kona yikuthiyana kwembono yabantu kodwa singabobhuti singabosisi singabogogo singabokhulu sindawonye siyimuli so asibeni nomoya nalowo uzabona into zenu zingazihambela
baba Ndlovu ngiphenduke kuwe ngaphandle kokukhuthaza izano kubana isuke embusweni ngoba lisithi isiyehlulekile yiwapha amanye amacebo elilawo angasusa ilizwe ebunzimeni elikibo
okokuqala thina njengebandla leMDC sithi thina okokuqala kumele siqale sikhulume ngendaba yelegitimate ukuthi kathi lisembusweni bantu bezanupf lingene njani silungiseni lapho esixabana ukuthi konakala khona singakulungisa fese sikhulumisana fese sibone ukuthi sisebenzisana njani sisiya phambili xa ungalungisena leyo ndaba yelegitimate kutho ukuthi la mazwe angaphandle azeneliseka ukuthi asihloniphe kuzenzekela ukuthi sincediseke lapha lalapha ngoba ngasikhuluma ngamadamu ukuthi amanzi aphansi kasikhangele ilizwe leBotswana elivele lingelamanzi ihafu yalo idesert kalihanjelwa ngamagesi kuthengisele ukuthi abakhokhelayo bayaplana balungiselela bekwazi ukuthi kule drought bebeserefaka-ke ama-plans okuthi nxa kule drought kuzabambe kanjani ukuze igesi ingahambi lathi sifuna abantu-ke abaplanayo abakwaziyo ukuthi ilizwe leZimbabwe kakuni izulu eliningi kambe ngesikhathi kungela zulu amanzi atholakala njani ngesikhathi kungela zulu kambe igesi itholakala njani ilizwe leli selidinga omaneja hathi abantu abakhuluma ngokulwa impi osekulule minyaka edlula amathumi amathathu kwenzakala yikho tingasithi kakulungiselelwe kukhangelwe ngomumo esilawo elizweni ukuthi-ke yebo kambe kule drought kodwa-ke akuvaleli ukuthi abantu baplane lokho kutshengisela ukuthi abantu-ke behluleka kuplana bona laba abasembusweni akukhulunyiswana ngoba lanxa kukhulunywa ngokuthi kuyakhulunyiswana sizasithola umnankagayejenga esakhuluma labantu abazange banqobe ekhethweni ngabantu abangalama members of parliament kodwa ke gegelela imbuya etshiya ulude ukhona okathamisa le MDC eyawinayo amasisi nguye umuntu okumele ukuthi nxa eserious ngokuthi amazimbabweni akhulumisane ambize ahlalela phansi kwenze ukuthi kulungise ingxabano le ngxabangozala ekhona elizweni.
Babuthuma ngo-2017 amasosha ehlutunela umgabe intambo zombuso. Esinye sezizathu asiphayo athi wona usehlulekile ukulungisisa umnotho omgabe. Umnotho uqhubeka usiya nganxele abantu bayahlupheka. Ayisikho yini okwenzakalayo lanamuhla lokho?
Kuyathiyana ngoba ngesikhathi lesiyana esiyaba ngumngane besihlala silento lana eyi-budget deficit kukuthi kudliwa imali engekho. Kathi singakhangela esihlala sile kodwa ama-surplus.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF obexoxa ecingweni endawonye lelunga le-MDC. Umnumzana Edwin Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Sithanda ukuxolisa kini sihlobo esithandekayo kumalanga amabili edluleyo silenkinga nje ngemishina yethu e-transmission. Kwezinye indawo ngaba sifinyeleli kuhle kodwa kwezinye sizwa kuthiwa liyasithola. Silithemba lilalele liyawathola kuhle amagagasi ethu. Abangasitholi kahle siyathembisa omanjinela bethu baphezu kwayo le ndaba.
Lezo ngokwelahlekelwa zingane zethu ngoba zilahla amasiko lokusibutha ngathi phela kuyehlula ngiyabona manje phela kukhuleka impilo hamba thuba bazochitha phambili abafuna ukubuza indlela kwaba phambili sizibona angathi otabit ngana basopho ngiyabona safundi nebhayibheli lethi hlonipha abadala abadala bakutshela hlonipha abaphansi wena u-a thwena usebhayibheli ukhetha ukwephu but I'll tell you phansi bo manje konke sekokuhlamukela labakele sebekuhlamukela ihlanhlobo layo sikubalekela ngoba usiko lakini uyalibalekela bona
cela kwakungane Himbali yetu silibe. We're standing less than what we used to be. Take a look at our history.
Mrs. K ehamba lo Kelvin na esithi yena mzilikazi uyithethe leyo ngoma yingoma yakudala eyamasiko wayilolonga ke wayifaka kurepa yisigebe ngasomculo sizabalayeke khonapha kuwoza Friday hashi kusasa kodwa kumaviki azayo uMrs. K. Kwanele mthwakazi likhumbulele uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lila
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.